baxabene kakhulu abasemhlanganweni lo owenzelwa eHarare International Conference Center kulandela ukukhitshwa kwamanye amagama kugwalo lokuvota olweMDCT. Amagama amaningi akhitshwe kuvoters roll ngawabantu abadabuka koBulawayo kuntshontshwe lolunye ugwalo lokuvota oluhluthunwe kwabavotisayo loba nje lugcine lutholakala. Kalusasetshenziswanga ugwalo lolu kusesatshwa ukuthi amagama okuvota abeselotshwe ngendlela engaqondanga. Kuvotelwa abancintisa ukuba ngumongameli webandla leli ababalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Douglas Monzora, uMnumzana Elias Mdzuri loMnumzana Morgan Komichi. Omunye wabalamagama akhitshwe kuvoters roll uMnumzana Anyway Mlotshwa.
Amabizo ethu kawakho kuvetha zona. Like njenge district yami iphela ndawo ampuphuma. Amabizo ethu kawakho la. Yawe thina singamatheme la ngkhona. Don't know why. Sesicabanga ukuthi mhlawumbe uDakidaki sengene lapha sisitshontshela, sesifuna ukutshontsha la. Yes, thina sivela koBulawayo, size le nto yethu sizoyithatha into yethu sibuyele la ekhaya. Yes, lapha ngomama.
Omunye njalo ovela koBulawayo obe ngu-election agent uMnumzana Lungani Ndebele laye obesidla amalahle.
Njengoba authorities wonke khona nje kumele benze iplan ngoba thina sineke sibuye all the way silande uzobona amanyala lawo esibonelini. Sibuyeleni nxa ukuthi amabizo abantu kawakho abazovota.
Kodwa uNkosazana Lwazi Sibanda ngomunye wabathakazelela ukuqhutshwa kokhetho lolu.
Namhlanje siyajabula sifuna ukwenza ukhetho omthandalo nyama yembongolo khetho omthandalo mina elami ibhiza ngiyathi liyaphuma ngoshudo elami ibhiza vele ngihamba lomama okungala mama khona kuma sonke sithi kumama.
Omunye wabancintisa kukhetho lolu uNkosazana Thokozani Khuphe uthi oqakathekileyo ukuthi benze ukhetho lolu belandela imithetho yelizwe.
Ngilethemba lokuthi abantu khathe sinxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangela ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba, umuntu uliNdebele kumbe ulishona. Ngokuthi abantu kabadli khona lokhu, abantu kufanele bekhangela umkhokheli ngomsebenzi wakhe awenzayo, ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela, ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko, abantu bebe lempilo ezinhle, abantu bebe lemsebenzi lokuhle ezindlini zabo, kube lezibhedlela ezinhle, lezikolo ezinhle.
Sebethiye indlebe abantu bemelele ukuzwa ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Bekulokhu kubalwa amavoti ngesikhathi sisiya emoyeni. Kusenjalo ngesikhathi kuqhutshwa lolu khetho, amapholisa ohlangothi lwe-law and order abophe umgcini sihlalo weZimbabwe Diaspora Forum ohlala eSouth Africa, uMnumzana Stokes Chikowero, obedingwa phezu kodaba lokudutshulwa kuka-Alikani Manjengwa owaye ngomunye wababe londoloza owaye ngumkhokheli waleli bandla, uMoyi uMorgan Tswangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.